Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabo somabhizimusi abaningi bakwamanye amazwe abafuna ukuvula amafekitali kweZimbabwe. Kulabanye abantu abathi unkosazana Thokozani Khuphe kumele avume ukusebenzela ngaphansi kukamnumzana Nelson Chamisa ukwenzela ukuthi umanyano we-MDC Alliance unqobe kukhetho oluzayo. Bayathandabuza abanye abantu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizathola inzuzo ngokuvulwa kwebholoko leKazungula elenza kube lula ukuthi eleBotswana lidlelane lelizwe leZambia. Abatsha abahlala kweleSouth Africa bathi kababoni ukuthi bengabuyela ekhaya ngoba akulanhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo. Kuhle loZimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa amabandla azancintisa kukhetho oluzayo. Kwezemidlalo, inhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association isivuselela umdlalo we-volleyball. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngamadokotela asekhalala umsebenzi eZimbabwe ekhonona ngokungaphathwa kahle nguhulumende. Thumelani imilayezelani ku-WhatsApp kunombolo esithi 0012024650318. Kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.